I will faithfully execute.
I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
La ngamazwi kaTrump ethatha isifungo ngomnyaka ophelileyo eCapitol Hill edolobheni leMelika eWashington DC. Wathembisa ukuthi uzabusa ilizwe leMelika ngemfanelo njalo ahloniphe isisekelo sombuso welizwe. Abantu abaningi bathi uDonald Trump kabusi ngemfanelo kweleMelika okwenza ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo elizweni lakhe. Okwamanje uhulumende weMelika uphelelwe yimali emadabukakusa ngesikhathi uTrump efikisa umnyaka esesikhundleni sikamongameli. UTrump wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukunqoba kwakhe unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 kukhetho lukamongameli. Uthe engena esikhundleni wathembisa ukuthi uza kuqula indlela uMnumzana Barack Obama obekhokhela ngayo okugoqela ukudlelana labantu bakwanye amazwe. Wathi eqalisa umsebenzi wahle wavimba ukuthi abantu abasemazweni abalokholo lwesimuslim bengavunyelwa ukuza kweleMelika. Amazwe la abalisa ele-Iran, Libya, Yemen, Somalia le-Iran athi ancedisa amalecatsha azonda ilizwe leMelika. UTrump esenza konke lokhu, umnotho welizwe leMelika uthuthuke okumangalisayo loba nje yena elokhu ezondwa ngabantu abaningi abathi ulobandlululo. UTrump kuthiwa usanda kwethula amazwi athi abantu beHaiti labavela kuzwekazi leAfrika bavela kulokhu athi ngama-Eastward countries. Lokhu kuzondise abantu abaningi kuzwekazi leAfrika labantu abansundu abahlala kwamanye amazwe okugoqela eleMelika. Kambe useyenzeni uMnumzana Donald Trump selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leMelika? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe noDokotela Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe esekolijini lemfundo ephezulu e-Huddersfield University eBhilitani.
UMnumzana Trump useyenze umsebenzi omkhulu kakhulu ngabe ongazange wenziwa ngabopresidenti we-America abaningi kakhulu. Okokuqala yelokhu ukuthi useyehlise i-America wayifaka ngaphansi kwamazwe athize afana ne-China ne-Russia. Wayibisele emva kwezemkhonomi nazo kwezepolitics emhlabeni onke jikelele. Waseyenza njalo ukuthi i-America ubudlelwano bayo labanye amazwe bube phansi kakhulu kwenzela amazwe amaningi kuphose bufane nje lobudlelwano be-North Korea labanye amazwe. Mbone ngani lokhu yikho kusegcekeni osokwenze uPresident Trump waphumelela ngendlela engakaze yenziwe ngomunye umuntu.
Kodwa ubona ngazani kuyalungiseka yini?
Mbone ngani akakayenelisi uPresident Trump ukuthi abuyisele emuva lokhu asekwenzile abuyalungisile, njalo abantu abaningi abasamthembi kangako ukuthi sebengahlala naye phansi bacabanga ukuthi sokusakhiwa ubudlelwano lawo mazwe ngendlela etshiyeneyo. Bakubona nje kwinto ekuqhilana nje ukuthi nanxa ngathi ekhulume kuhle namhlanje uyabe ukhuluma ngoba usemehlweni akhe, njalo izenzo zakhe zimbi kakhulu. Njalo into asezivulele ezicakathekileyo ezifana ne-Trans-Pacific Agreement, bona ngani leziyana zizayenza ukuthi ubudlelwano bwa-America benziwa izabe sizama ngamandla wonke ukuthi buyebuyele le ukuphumelela. Khonokho kuzayenza ukuthi isebenzise amandla athi isebenzise esingakuthi i-soft diplomacy.
Ngase sikhangela futhi kulalokhu akwenzayo ukuthi ibhani ukuthi kungabi lamanye amazwe abisa abantu ngapha kule Melika, kambe ukuthi kuzancobeka yini kuyiwa phambilini khonapho.
Ngibone ngani angabuya ananzelele uPresident Trump ukuthi izenzo zakhe lezi aziqondanga njalo zilimaza ilizwe lakhe. Kodwa ngibona kuzamthatha isikhathi bangikhangela lapha asukele khona le ndaba yokuthi lezingqondo usukele lazo khathana okungakanani, ukhanya kulesi khathi eside kakhulu engumuntu ongani ulenketha uyakhetha abantu ngendlela engajwayelekanga.
Ye, kodwa siyabona njalo ukuthi kukhona kuthiwa uwe wakwethula esithi amazwe kuzwekazi ye-Africa yilokho kuthiwa yi-Eastward countries kanye le-Haiti. So ke khonokho ke kuye kuyamsinda kanganani nxa ukuthi ukwethulile khonokho?
Ngibone ngani yena ngokwakhe uPresident Trump kakumsindi lokhu ukukhulumele nje, sazi ukuthi kuzabuya kuphazamisa abantu baqale sikhuluma ngezindaba athi ngendaba eqakathekileyo. Njalo abamlandelayo abalandeli bakhe bonaba abathiwa yibhesi yakhe bayakuthanda ukuthi khulume into ezifana nazenizo, kwenza ukuthi ibale lokhu bebambelele kuye. Ngibone ngani lokhu kuyinye yengxenye yezenzo zakhe akhangelelane lokuthi angaphumelela njani ukhetho olandelayo oluka 2020 mbonani kuya kula dukanga kodwa kulaba abasebenza kwezobudlelwano kweze-international relations mbonani kungumsebenzi omkhulu kakhulu ozabathwalisa nzima ngibona namanje vele sebeqalisile ukube lokhu besithi emazweni lapha bakhona hhayi lingamlalele kangako upresident Trump lalani thina esikutshoyo thina yithi esikwaziyo ukuthi i-America ifunani ngoba yikho kuphuma emhlanganweni lapha abekhona la upresident Trump kodwa ngayo sizikhulumele ebantwini laphana uyabe senze zombusazwa nje lingalalele kangako
ye so ke kodwa umthala khona ihlombe ngakho kuyini
upresident Trump kuzima ukuthi simtshaye ihlombe kangako ngoba ukwehlukanisa sekwenza abantu ukulwisanisa lokuthiwa kwenza abantu ezebulenjini lapha kumakhompyutha kusuka kwenza ukuthi hhayi kube zima ukuthi sazi ukuthi ngathi angabe enjongeni njalo ukuthi kukhona yini okuzabe uyaphumelela hhayi hhayi ngithole nzima ukuthi ngithole into ebukekayo angabe yenzile mina upresident Trump.
Siphinde sasuka njalo lo mnumzana Danny Moyo umgcini sihlalo webandla le MDCT kwele Melika.
Ngathi nje okuhle ngathi kuthakazelelwe ngabantu kunalokhu ukuthi wehlise ibhizinisi amaningi akuthokozelele kakhulu lokhu ngoba that means ukuthi i-tax esizoyibhadala isizongabishwana oluningi ukuthi sebezokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo.
Ngaso sikhangela ke ukhanyazane ubekhuluma kakhulu ngalokho kuthiwa i-immigration ukuza kwabantu elizweni leMelika okungani kuyadunga abantu kakhulu khonokho kuyini?
Yeah, I think i-America from ekuqaleni vele ilizwe laziwa kulilizwe elabantu ababuya from amanye amazwe bathi futhi kuzokwakha lapha singathi ama-immigrants from ngaphandle. From ekuqaleni vele abantu abaningi akekho umuntu ngaphandle kwabantu nje abazalelwe lapho kuthiwa ngama-Native Americans esingathi yibo abantu abayibona esingathi bazalelwa kuleli lizwe. So into ezwa ngu-Trump ukuthi ayesesithi yena usevala abanye abantu beze kuleli lizwe I think into embi kakhulu and yiyonto abantu abaningi abayilwisayo especially kulale ekuthiwa kuthiwa yidatha le eyayifakwe ngu-Obama ethi abantwana ababuya lapha bebancane bakhulela lapha e-America bafunda lapha baqeda kumele ukuthi banikezwe imvumo ukuthi bahlale la no-Trump yena usuke wathi uyayibhalisa leyo nto leyo yinto esiyibona into enzima kakhulu eziyayenza ukuthi khuluma nje sikambe i-government ivaliwe ngenxa yokuthi akulakuvumelwana phakathi kwama-democracy ama-republican ngayo yona le ndaba.
Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende weMelika esephelelwe yimali yokusebenzisa ngoba amalunga edale le-Congress engavumelananga ukulungisa udaba lwabantwana ababuya kwele Melika ongela mvumo besesebancane abakuhlelo olubizwa ngokuthi yi-Deferred Action for Childhood Arrivals olwasungulwa nguhulumende kaMnumzana Obama. Lokhu kutsho ukuthi izisebenzi eziningi zikahulumende azisoze ziye emsebenzini ngomvulo njalo leholo lazo lizaphuza ukuphuma esambeni sikahulumende. Kukhangelelwe ukuthi osomabhizinisi beMelika bazalahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha zamadola $6 billion ngeviki ngesikhathi uhulumende evaliwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, unkosikazi Talenta Ncube ngokuvalwa kukahulumende. Ngesikhathi sikamongameli Obama kwakwenzakala njalo. Konke khonokho-ke ubona njalo abantu kubahlukuluza kanganani?
Kuyahlukuluza but kukhanya ngani kuthiwa into esizamele ijayelwe. Okumangalisa ngalokhu yikuthi House, the Senate, the Executive yilokhu zenini eyi-1 konke ngama-Republicans. So akuzwisiseki ku-Obama yes kwakungamnandi but wayevele laye sevele esengasela control eningi but lokhu abakwenzayo laba I think sizamile sikujayele izinto zingane sezitshintsha kuzokusakwelilize lokuthi izinto ziyenzakala njani ngathi yes.
Ye siyabona ukuthi kulo daba lolu lwe-Dakar abantwana ababuya lapha-ke besese bebancane bebiswa ngabazali babo yilo ngazane luyahlupha-ke lapha Mancube ubona njani bazalulungisa yini kumbe bathi hhayi asikulungisele kwesinye isikhathi?
Baza kulungisa but ikhona lokho ukuthi into yabe ingane iyakhathazayo ukuthi uthi Trump lapha kuyabe kumele abuye laye ebantwini bakha abathembisayo ukuthi yena ngoba abantu kula bantu ababe bezwisisa ukuthi omunye umuntu ufike njani lapha uzaba buhlungu njani okumtishela bakhona abantu abangelandaba nabo vele abakholisa ukuthi kababiselwe.
lo ngukwesikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, obekhuluma le-Studio 7.